sinanjengenhlangano yethu-ke eye-active youth Zimbabwe ekhangelane-ke lokufundiswa intsha ngokuhlukuluzwa kumbe ngokungasetshenziswa kuhle kwezidakamizwa. Lokho asivumelani nakho, sibili siyakusola ngoba yikho osekudala ukuthi intsha yanamhlanje le ontanga laba abasakhulayo bagcine bengasayazi into abayenzayo, njalo sebebona ingathi izinto ezifana lalezi zilungile kukanti zona ziqonda.
Kuyini elikwenzayo lina njengenhlanganiso ngalolu daba? Ngoba sibona amapolisa kanye labe-National AIDS Council bakhuluma ngokuthi sebezabhoda ngesikolo bekhuluma labontanga ngokuziphatha kubi lokho.
Esikunanzelelayo-ke thina njengenhlanganiso-ke ye-Active Youth Zimbabwe, siyananzelela ukuthi ukwenzakala kwezinto ngaleyo ndlela kudalwa ukuthi ontanga laba bayasebenzisa kubi izidakamizwa lezi, osekudale ukuthi bagcine sebesibona sebesiba-ke lamadili afana lalawo. Uzathola ukuthi mhlawumbe untanga othile usecabange ukuthi abe le dili elinjalo abe senxusa abangane bakhe. Uzananzelela ukuthi okuvamileyo ukuthi bathi bona uyabona izinto ezisetshenziswa, i-language esetshenziswa-ke ngabantu be-South Africa ukuthi bring your own banyana. Uyabona uyabe enxusa ontanga bakhe abangabangani bakhe bese besithi bring your own banyana kanjalo. Thina-ke njengenhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe siyazama ukuhamba sikhuthaza ontanga laba ukuthi bengazosebenzisa kubi izidakamizwa lezi, ngoba yikho osuka kudala imicabango efana naleyo.